Umnumzana Arabile Mathe odabuka kuward 14 eNtebe uthi ukwakhiwa kwedamulela kuphuthi njalo ukhathazekile ngokungaqhathwa kwezakhamizi zalendawo kulolu hlelo.
Uhulumeni siyayithanda siyayifuna sonke kule damulela lalapha eManyange. Uhlupho olukhona lapha eNtebe esikhuluma ngakho lapha eNtebe kulaba bafana abaningi abantu abatsha ama-youth osizi nabobhuthi abangasebenzini. Kodwa into ezimangalisa khona bona laba abakhona athi basebenza edamu ngabantu abavela khatshana kwezinye indawo. Kodwa uhulumeni uthi abantu abakhonapho umethi babhenefithi. Edamulelana nxa bekhuluma lizasinceda siyalo kodwa khathesi sikhuluma ngakho akula bantu abalapha singathi batholile imisebenzi ngabantu abavela khatshana.
Umnumzana Million Ndlovu ozalwa eNtebe uthi sekulesikhathi eside leli damu kuthiwa liyakhiwa kodwa kungekho okuphutshayo.
Leli damu ngendlela elaqalisa ngayo ngeminyaka lithiwa liyayakhwa. Mina kalimangalisa ukuthi nxa kuthiwa liyayakhwa lime kuphele kungayakhwa, kuvuke futhi kuthiwa liyayakhwa lime, kutho ukuthi ngiyabona sekukwana ama-30 years lisenziwa njalo. Hayi, 30 years kusiya kufuthi lisenziwa njalo. Okwalo nyaka nxa kuthiwa liyayakhwa angila themba lokuthi lizaphumelela kumbe lizakumali njalo. Okwalo nyaka angazi, sibona kungani kuzasebenza ngani kuyathova mbijana, kodwa hayi asilaqiniso lakho.
Uthi njalo leli damu lingaphutha lizasiza kakhulu izakhamizi zakulumango ezibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Ibe lingasiza isigaba esikhulu kakhulu, sisize boMathe, sisize boNhlamba kuze kungene kwezinye izigaba esizikhangeleyo ngendlela esikhangele ngayo, ngendlela esikhangele ngayo ngobukhulu balo. Ngake ngasebenza emapulazini emadamu senza lona likhulu ukuthi lingasiza izigaba zonke lezi, kodwa impumela kuphela into esingani yasihluka.
Umnumzana Vusa Nkala oyisakhamuzi seGungwe phansi kwenduna uMathe uvumelane lo mnumzana Ndlovu.
Thina sizakhamuzi lapha sithi nxa sikhangele imihla namalanga lesikhathi lapho idamu lelaye laqala khona, le government ma besiza besithembisa besithi hayi level iphelele ngesikhathi esi, ngoba bake basuka amadodana azokuthiwa sokuphela amadizili kuthi emuva ubone sebekhona. Hayi, mina ngokubona kwami sibili ngibona ngathi umsebenzi okhona hayi ukuhamba nesiqubu somnwafu sibili.
Ukhansela kwa-13 eGwanda mnumzana Miklas Ndlovu uthi lanxa ukwakhiwa kwedamu leli ukuqhubeka kuphazaniswa yikusilela kwemali.
Hayi, kuyaqhubeka sibili, into yabo bakhala nge-funding bathi hayi izimali zakhona zingathi ziyabaphuzela ngoba bevele bele-deadline ukuthi ngo-December bayaphuma. Hayi, hayi, kuyaqhutshwa kuyaqhutshwa kuloba nje kungasikho lokhu abangazani bakukhangelele. Hayi, ngibona lo mbundo lo sempumalanga usukhulile, khulenzwe engazani ukuthi sokusele only 5 meters ukuthi uphele, kodwa vele phakathi komfula sebe phakathi sibili kuyabhorwa kudlalwa. Ye, izibale siyani uManyange sazithithi asingenwa ngeke usakubona.
Usobhuku eNtebe umnumzana Jokonia Dube uthi ulethemba lokuthi urhulumente okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uzaphutshisa ukwakhiwa kwaleli damu.
Hayi, izinto ziyahamba sibili, ikuye nalo upresident wethu ngwaliqaliswe ngosmith lamehlula, kwazobuya umzorewa lamehlula, kwazobuya umgabe. Hayi, azange uhambe ngendlela, but i-defect Mnangagwa hayi uzamile, ngoba kade ngikhona ngale dang mbona sebengena phakathi kwisiziba kanye.
Isikhulumeli sogatsha olubona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority uNkosikazi Major Manyonga kaphendulanga imibuzo ngalolu daba, kodwa ngenyanga edlulileyo wethula umbiko othi uhlelo lolu lukhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.